Ekhuluma lendatheli izindaba zeStudio 7 ehofisini yakhe eHarare, uChamisa uthe ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela iCCC kumnikeze ithuba lokuthi acabangisise ngekusasa lakhe njalo alungiselele ukuphindela kwezombusazwe eselomhlahlandlela ocacileyo okumele awulandele ukuze akhiphe uhulumende weZANU-PF.
It's coming, and I can tell you that we are fully aware of the anxiety, but you know, you also need to understand that at times it's not necessarily about Nelson Chamisa the person, it's about the people. You know, people make the mistake of thinking that I do things as an individual. No, they are forces.
UChamisa yena okhalele ibandla lakhe waphuma kulo ngeviki edluleyo esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF, uthe abantu kumele bambekezelele esithi isikhathi sokuthi athathe umbuso kumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF sesisondele. Uthe yena uthembele kuNkulunkulu, hatshi lokho akutshelwa ngabantu. Ebuza iStudio 7 ukuthi uzakwazisa nini abantu ngalokho azakwenza loba ukusungula ibandla elitsha. UChamisa kathandanga ukuphumela egcekeni.
You know, I will take you back to the Bible. Whenever God is about to bless a nation, to bless a people, they are forced to separate from certain of their, you know, comfort zones.
Abahlaziya ezombusazwe bathi kuza kuba nzima ukuba uChamisa asungile ibandla elingcono kulele CCC ngoba ukhanya engubaba ohlala ebaleka echiya abantwana bodwa. Kungangena inyoka ngekhaya, nanku wabalekela iMDC Alliance esesiyabumba iCCC yona aseyikhalele njalo ngemva kokuyihluthunelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thedi Ncube osebenza lenhlanganiso yeLeaders for Africa Network.
Inkulumo kaMnu Chamisa nje kayisethusi, yinkulumo endala kaqala ukuyikhuluma ngomnyaka esuka kuMDCT wakhuluma inkulumo yonaleyi, esuka kuMDCA wakhuluma inkulumo yonaleyi, sesuka kathesi kuCCC ukhuluma yonaleyi inkulumo, uza lapha khona uzasuka futhi uzakhuluma inkulumo yonaleyi.
Amazwi kaNcube asekelwe ngumnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
Indaba yakhe ukukhala ukuthi izibayi zikahulumende ziyangena, ayikumelanga ukuthi asiyikhayelanga ukuyizwa ikhulunywa ngulida kwelizwe, ngoba ilizwe li-operator njalo. Ilizwe eliphilayo kumele ukuthi even isikolo kungabi lesikolo esinga-infiltratewanga, esingangenwa izibayi, ngoba ngumsebenzi wabo.
Kodwa omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Herbert Jamuka owebandla le-People's Unity Party uthi uChamisa usethole izifundo eziningi selokhu eqale ezombusazwe, ngakho uthi ulakho ukwenza ngcono engabumba ibandla elitsha.
Unesipho sekukhokhela isipho sekukhokhela ilizwe leZimbabwe ukuba upresident or umongameli, ngoba uChamisa since 2018 ewina iparlamente nepresidential.
Kule khungakhunga lokuthi uChamisa uzasungula ibandla elitsha elizaba lombala oluhlaza okwesibhakabhaka kulandela ukuconjwa kwamahhofisi e-CCC ngalumbala ngabasekeli bakhe koBulawayo. Kodwa yena walile ukukhuluma ngokuthi uzasebenzisa lumbala yini engabumba ibandla elitsha lanxa nje ebegqoke iyembe lombala lo ekhuluma lentatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.